soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 31 kumbimbitho 2021 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje
kuyabe kulinyathelo elihle ukuthi abantwana bayahlanga ngalesikolo ngoba kule ngozi yokuthi nxa bangabuya ngaphakithi emphakathini bangafika behlangane kube sebebuyela ngalezikolo besiyanikana futhi
umongameli Mnangagwa uthi abafundi abahlala esikolo kuma boarding abasoze bavunyelwe ukuya ngekhaya ngekhefu lephasika eliqalango lwesihlanu
iliqiniso lelo njengebandla le MDC Alliance amalunga ethu swabone botsha kakhulu swabone ihlukuluzwa kakhulu
elemelika lithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe ephule amalungelo oluntu kakhulu nyakenye uyaphambili ukuthoniswa kwecala lokubulawa konsundu wemelika lipholisa umnumzana George Floyd zonke lezindaba lezinye ziyalandela umongameli emasoni Mnangagwa uthi abafundi abahlala esikolo kuma boarding abasoze bavunyelwe ukuya ngekhaya ngekhefu lephasika eliqalango lwesihlanu Mnangagwa uthi uthethe lelinyathelo ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 Kumbiko awethu leizolo Mnangagwa uthe abazali labo abasoze bavunyelwe ukuyabona abantwababo Wengeze wathi indawo zokunathela ezifana lama night club azisoze zivunyelwe ukuvula ngaleli kefu Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi eqhubeke ethatha amanyathelo okuzivikela kulomkhuhlane ngokugqoka amamaski lokuqhelelana Imbuthano yamakholwa yokunanza iPhasika layo ayisoze ivunyelwe Mnangagwa uthe njalo abantu akumelanga behamba hambe mahlayana kungela sidingo Uxwayise njalo abaza eZimbabwe ukuthi kumele babe lencwadi ezifakaza ukuthi bahlolwe phakathi kwamalanga amabili batholakala bengelawo lomkhuhlane. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi
kungabe kungasomcabango omubi umcabango okhanya umcabango omuhle ngesizathu sokuthi okokuqala vele nje lingananzelela siyananzelela ukuthi izikolo zisanda ukuvulwa zisanda ukuvulwa kanjalo abantwana basanda ukuhamba ezikolo sinanzelele njalo vele le nkinga naleyo ukuthi izimali ziyahluka ukuthi abantwana bebehamba up and down ngesikhangele zomnotho welizwe abazali balobunzima sikulo bakwenelisa kodwa phezu kwakonke lokhu le ndaba leyo mkhuhlane owe-coronavirus i-COVID-19 akulamuntu oleqiniso lokuthi kuhamba ungamemethe kanjani owakhathesi ngokunjalo amanyathelo wonke avuma ukuthi ubande lomkhuhlane ungamemetheki kuyabe kulinyathelo elihle ukuthi abantwana bayahlangana ngalesikolo kuhle ngoba kule ngozi yokuthi nxa bangabuya ngaphakithi emphakathini kobulawayo le madorobheni athile lapho ababevela khona bangashika behlangana kube sebebuyela ngalezikolo besiyanikana futhi ngokunjalo ke ngumkhumbulo omuhle kwalesi sikhathi ukuthi hayi ake kudede simemelane singajahana abantwana bavunyelwe ukuhlala khona ngale ukwenzela ukuthi umkhuhlane lowo bangabuye bewuchupha ngabakithi emadolobheni
Akukabi lembiko yabafundi laba abalisi abanengi abatholakala belalo umkhuhlane isingathi lokho kuveza yini ukuthi inhlelo zokuvikela zihamba kuhle ezikolo lapha
Yebo kambe walesikhathi asikezwa ngokuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 ezikolo awukazwakali kodwa ke siyananzela njalo ukuthi kule mzamo enziweyo ukuthi abantwana nxa beng ukungena lapha abafundela khona kuma classroom bayo ngabe baningi kulokwana social distancing siyananzela abantwana futhi bafakile la mask siyananzela njalo ukuthi abantwana lokho kuthiwa yi-sanitizer abalakho kodwa nxa sikunanzela kakhulu lokho okwenzakala ezikolo ukuthi izikolo zisebenza nabazali zezikwenzileyo ngoba izikolo ezinye ngenanzela ukuthi vele zihle zibhadalisa ifizi yokuthi umntwana khonapho kuleyo fizi uyathola imask unanzele futhi kuleyo fizi kuyathenga ama-sanitizer kuthi ama-day schools njalo abantwana bahambe thola ama-sanitizer abo so kuyindlela yokwenqabela lonke umkhuhlane kodwa ke nxa sesiyeqinisweni besukukhayele kakhulu ukuthi uhulumende lengawo uyancedisa izikolo ngoba kade singasikhuluma nje eqinisweni isikolo labazali abakhanya belo msebenzi omkhulu abakhanya bengena kuma-expenses uhulumende sibona ungathi hhayi akwenzayo kuphelelanga besikhathi uhulumende ngangesibeleodinga imali angene kakhulu ezikolo kube lokudisinfekthwa kwezikolo zibonakale ukuthi izikolo ziyadisinfekthwa kodwa uhulumende sibona ungathi izandla zakhe zikhanya hhayi ziyafinyela kulokho uyekela kulabazali lezikolo so kugcina futhi kusebenza ukuthi kube le ndleko eziningi ezisuka ebazalini kube le ndleko eziningi futhi njalo ezisuka esikolo kuncediswane ukuthi lomkhuhlane unqatshelwe ukuthi kuthengwe okufanele kuthengwe so ke ngokunjalo kwesekunanzelela ukuthi hhayi okwaleso sikhathi umkhuhlane awukazwakali ngokumemetheka kwawo kodwa uhulumende loko esibona lo mlando omkhulu wokuthi angenele ancedise adinga izimali ancedise izikolo ukuba naziphathiseke ikakhulu singakhangela izikolo zemakhaya azenelisi phela khona ukubana zikwenze ngoba abazali ungathola ukuthi izandla zabo zifitshana benezo ukuthi bakhipha amalevizana lawo bathenga into zonke lezo le makhaya ngale sibangathi kule ngozi yokuthi uhulumende leso ofanele angenele abantwana bavikeleke ngoba labo abantwana labo abalisi bavikeleke ngoba abalisi abafana nawo funza emakhaya babuye lemadrobheni so bathenga bavikeleke so uhulumende sofanele nangangiyokusiba ngesiqubo esikhulu sokubana ancedise izikolo ngemali kodwa sibona ngathi hhayi uhulumende kwale kulelo hlangothi katshengisa ukuthi sibili uzimisele ukuthi ancedise izikolo ngendlela ebesiyikhangelele
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Elemelika lithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe ephule amalungelo oluntu kakhulu nyakenye. Lokho kuphume kugwalo olwethu lwengonobhala ugatsha olubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe olwe-State Department umnumzana Anthony Blinken izolo. UBlinken uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uhlukuluze kakhulu abenhlanganiso ezizimeleyo abalwela amalungelo ezisebenzi abalwisa inkohlakalo izitabane kanye labamabandla aphikisayo abafana labe-MDC Alliance. Unkosazana Joana Mamombe, uSicilia Chimpiri kanye loNesai Maroba bona abake bathunjwa ngabanakanelwa ukuthi ngabacuphi. Uthi njalo uhulumende uhlukuluze intatheli zindaba ezifana loFrank Chikore yena oke wabotshwa kanye lomhleli wenkundla yeZim Life umduduzi Mathuthu ongenelwe ngabantu endlini yakhe nyakenye kuze kuthunje umtshana wakhe uTawanda Mujehiwa. Amanye amazwe asolwa yimelika ngokwephula amalungelo kugwalo lwe 2020 Human Rights Report yagoqela ele China, ele Russia, Eritrea kanye le Venezuela. Imelika ithi njalo kuyadanisa ukuthi amapholisa lamasotsha eZimbabwe etheswa icala lokubulala abantu ngo-2018 aloke engakabotshwa. Sixoxe lelunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Hlofu yena othi bavumelana lombiko wemelika.
Iliqiniso lelo njengebandla le-MDC Alliance amalunga ethu siwabone botshwa kakhulu siwabone ehlukuluzwa kakhulu sibone ibandla lethu lisalelwa ukwenza imihlangano lisalelwa ukwenza inhlelo zalo amalunga amaningi edalelwe ephalamende lama-councillors ethu sibone iZANU-PF waqotsha eParliamente isiwaqotshile isala njalo ukuthi kwenziwe ke ukhetho by-election kwenzela ukuthi abantu bababisele kumbe bakhetha abafuna ukuthi babamele lwephulo kakhulu ilungelo loluntu ke ngomnyaka ophelileyo ikanti ke bonke ke labenhlanganiso ezizimeleyo abanyekho kwezombusazwe labo bebesalelwa ukubana benze inhlelo zabo iZANU-PF ibicatsha kakhulu ke ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ukuthi ke yoyenza ukuthi abantu bangavunyeli ukwenza lokhu lalokho kodwa eqinisweni iZANU-PF iyesaba kayiniki abantu ilungelo labo lokuthi ke bakhululeke benze inhlelo zabo ikakhulu abamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo zodwa yikho ke hayi sivumelana ke lokucubungula logwalo lolu lukhitshwe ilizwe leMelika.
Kodwa abezano Ndlovu bahlezi bekulandula ukuthi bephula amalungelo njalo lamanje bayakulandula.
IZimbabwe iZANU-PF ke lohulumende wayo kaMnangagwa asoze bafa bavuma iqiniso loba sokutheni. Bona bangabantu abazithi bahlala beqondile kuphela abangaqondanga ngabanye bahlala bona besola kuphela ukuthi hayi abanye amazwi abanye abantu baphambanisa bona baqondile kodwa eqinisweni ke ucubungulo lolo luphumileyo luqonde nta luveza ke ucuku olwenziwa libandla leZANU-PF yikho ke singafisimbe singawecabangeli ukuthi ibandla leZANU-PF lizatshintsha kumbe lizavuma kodwa ke kumgceke kuyazikhanyela konke abakwenzileyo ke ngomnyaka ophelileyo leminyaka yonke eminye yadlulayo ukuthi ke abezombusazwe abamabandla aphikisayo kabavunyela kwenza inhlelo zabo babotshwa. Sikhuluma kanje ziningi ke izizalwane zeZimbabwe ezivaleleyo baningi kakhulu abakwezombusazwe kakhulu abe-MDC Alliance abavaleleyo lokho besentolongweni bevalelwa ngamacala abangawenzanga hambe emthethandaba babethu nisise lokho beku-remand prison bevalelwe kulucuko olukhulu kakhulu lokho injongo ke ukuthi ke babakhawulise babathwalise nzima bahlukuluzeke.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC Alliance. Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi akula kwephulwa kwamalungelo okwenzakalayo eZimbabwe.
Bale ama-agenda zabo acatshileyo esiwaziyo ukuthi bancedisana labo-Britain amazwe abo ukuthi basincindezele balokhu sebuhlungu ngokuthathelwa umhlaba abakwenziwayo nguhulumende weZimbabwe. Ngokunjalo abantu beZimbabwe sebefuna-ke sonke isikhathi behlale kanti ama-human rights wona nkoma alisela ngapho kumeasure mina nhlala mbuza khona human rights kanti ngesikhathi sekugula ukuthi babe ngapho emakhiwa la ayengapho emakhiwa ama-Americans la ayengapho ngesikhathi sadlulayo ngesikhathi sombhuqazwe namhla benxa bekhuluma ngokuthi human rights kwaba uyazi laba abantu uyazinjeni ukuthi lapho bazicebela khona ukuthi bavele bagangile kakhulu.
Ithi iMelika abahlukuluzwa kakhulu bagoqela abenhlanganiso ezizimeleyo, abenhlanganiso zezisebenzi, abamabandla aphikisayo, abalwisa inkohlakalo kanye lezitabane. Ungathini ngalokho?
Mana nje ngithi mina kuwe nxa ngikhangela ngibona bonaba abayibo abathunywayo yibo bona ba amakhiwa la ukuthi babamele ngapha besenza izinto zabo khona kuzathi nxa sebebotshwa ngohulumende bese kuthiwa ama-human rights babethunyiwe ngabantu abathunywayo abanye bakhona singababala nje sibalandi besebenza la ama-opposition parties yiko okusegcekeni khona ukuthi yiko kwenziwayo balabantu babo lapha babasebenzisayo ukuthi bangcolise uhulumende wethu. Ngokunjalo singakhangela izinto zonke zenezo ozibalayo konke lezi tabane zenezo izitabane kade vele khona eZimbabwe ziyabalwa yini izitabane izitabane uyabotshwa phela izitabane ziyabotshwa lapha kula akuvunyelwa khona oko elizweni lethu leZimbabwe. Isekelo sombuso wethu sithi vele akukho akumelanga kube khona ubuthakathi bona obunje ngalokho so amakhiwa la afuna ukusilethela ubuthakathi babona obunje ngakhona ukuthi into zezitabane bese sithi thika sesivumelana lakho ngenxa yokuthi bona bayakwamukela khonokhwana into yabo lembi kangaka elihlazo kangaka thina vele ukuthi sikhulumela ngakho nje kulihlazo vele ukuthi sikhulume ngakho. Ngokunjalo nxa besenza khona kubabotshwa bamele babotshwe bonke bona ababaliswayo bonke bonabo ngabantu abayephula imithetho abamele babemele isandla somthetho sibafinyelele. IZimbabwe ilizwe lomthetho yalo njalo abantu abayephula imithetho bayajeziswa. IZimbabwe ilizwe lomthetho yabantu abaphula imithetho bayajeziswa kuleli lizwe.
umnumzana Belief Kaule ngoebandla lesanu PF. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ithi inkokheli yeSadak iphakathi kokukhulumisana ngokuthumela amabutho ukuyalwisana labahlamuki asebevuke uBhova kwele Mozambique. Inkundla yesayithi yona ibika ukuba ingcwethi kwezombusazwe zithi umnumzana ophethe kutu yena osanda kungena kubandla lezanu PF akumelanga aphiwe umsebenzi wokuba lilunga le National Peace and Reconciliation Commission. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Amnangagwanya luzo daba lwegugarawondo kodwa ngiluzwa ngoba ngibona ngathi sokuvalwa abantu amehlo. Umnangagwa usezama ukugqibela ichapter yegugurawonde, usezama ukubribe abantu emamathebeleleni ngezinto eziyi-useless amabhethi lanelana. Kambe oyizayithini ibhethi usugugile vele wena wakudala wawuhlupheka ongelayo ibhethi. Kambe umuntu angakubulalela umuntu ebethi sekupha amathambo ebethi sekulungisa iludaba sokule justice ekupha amathambo but engayejele ekubulalela umuntu ekupha amathambo. Abantu bemathebeleni abafuni amathambo for now, bafuna kube le justice. Umuntu obulala abantu begugurawonde ngayejele echigurube egqoke into eziyikhakhi nothi amabhethi. Amabhethi zokubona uma umnangagwa seyejele lokugejwa kwabantu bamathambo. Kuqala first kumele kube le justice, once kwaba le justice unyoso kuzolandela ngemuva. Yabo. So ngoba into engiyibona lapha ukuthi umnankagwa uzama idinga indlela ukuthi 2023 yabe campaign ethi selungisile udaba legugurawonde but still kungela justice. Ngoba umuntu maye kulela umuntu athi kumele ejele manje masubuye uphiwa amathambo nozathina amathambo umuntu sefile sefile but ombulelele isimanga ukuthi kayanga ejele before eqoliswe kumele evume icala after eqoliswe bese siyejele.
Sanibonani. Abasebenzi bakaStudio 7 siyabonga kakhulu ngomsebenzi eniwenzayo. Okhulumayo uNelson uzobe uzilankathi sotshinto omnyama dabuka phansi kulikagodlwayo umahlabayithwala efunabhosi. Zihlobo zami ngizwa ukudangala kakhulu ngalo baba lona abantu ugawule. Ugawule hayi mina ngimazi ukuthi umuntu wakuphi yena lo ngempela. Akumazi ngempela noma umuntu wasesindebeleni okhuluma kanje. Lo muntu njalo nje indlela akhuluma ngayo kubonisa ukuthi umuntu wasesindebeleni. Akazi noma ngempela uyabona ukuhlupheka kwabantu bakithi. Ngoba mhlawumbe ngoba kwenziwa ukuthi uyasutha. Kwenza kanje. Udla kahle. Uhlezi njalo nje sikhotha amathe ezalo. Ingakho ekhuluma kanje. Hayi lo muntu hayi umthengisi kahle kahle. Umthengisi ugawule. Lo muntu akafuneki ebantwini. Afuneki ebantwini bakithi. Lo muntu azo hayi.
Salubonani bantu beStudio 7 linjani? Hayi thina siyaphila ngapha. Ngikhuluma ngisematopo komalanga. Hayi le ndawo indaba yokuthi la amalunga MTC alayenza lokho eqoshwa edala ayisebenzi. Thina vele singama-support vele i-MTC Alliance yawina lokho abakwenzayo omunzora ngokwabo. Thina hayi siyasupport siyayilandela i-MTC Alliance. Nxa bengasaqilanga ekhethweni vele yawina uChamisa vele thina sithi phambili ngoChamisa.
Ebu studio sanibonani sanibonani ndivuka njani basakazi. Hayi siyaphila nathi. NgoNdebele okhulumayo ngikhuluma ngiseJoburg. Ngithi ke mina nami ngidlulise nje ngokuphawula ngobaba uThuma. Yabona ubaba uThuma ngiyamthanda kakhulu. Indoda mpela leyo masikhuluma ngabantu okuthiwa ngamadoda. Ngoba yonke into ayiphawulayo ubaba uJoseph uyayihlaziya icubungule eyibona ukuthi mayise ebantwini bakibo izafika into ebaphatha njani. Sengimamele kakhulu baba uThuma inkulumo zakhe zonke azikhulumayo. Yabumuzwa ukuthi laye okwenziwa iphembe libusayo ukubhekile kodwa ke ngoba kungasuyo phetheyo naye akanayo ipower. Ngalokho ngimshayela ihlombe ngithi baba uThuma qhubeka siyabe sisizwa ukuthi okunye besaba ukuthi ukubeke sobala ukuthi uyakubona ukuthi awuhambi kahle ngoba lawe ungumntwana wabona lelo khaya kodwa ke ubaba ugawoleke yena hayi hayi uyaphaphalaza ngempela asazi ukuthi ukwesaba kwabantu kakufani. Ubaba ugawole uyaphikisa into noma ibona ukuthi ipendi igreen atsho yena ukuthi hayi imnyama la ugcina nje suyekela ukuphikisana naye kodwa ke ubaba uThuma hayi qhubeka baba uThuma uhlaziye siyakubona ukuthi usemsebenzini nawe kodwa ke iqiniso uyalibeka mpela kawuvumeli nje ukuthi uze uzotshela abantu bakini into abayibonayo labo ngamehlo ukuthi lokhu akunjalo. Okunye nje yabukhuluma nawe ngoba ungaphasi kwawo lowo mthetho we-ZANU-PF kokuthi ungasisola suyi-NMP. Siyabonga.
Molo ndumamini, mina ngoziyaphapha nyawo. So ngifuna ukuyazi ukuthi ugovernment yebo ngokuthi ngokufa kukhona la eZimbabwe kokorona. Kanti inamba yalaba abafayo abangekho kukorona why singayitholi? Sibe sesiyazi ukuthi ikorona yona ngokwayibulala bangakhi. Uyumbuzo wami enginawo emoyeni. Sala kahle ndumamini.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ye-International Organization for Migration ithi abantu abangena kunkulungwane lenkulungwane ababaleke esigabeni sePalma kwele Mozambique ngemva kokuhlaselwa ngabahlamuki besiMoslem abedlulise amalawulo ngempelasonto sebefike edolobheni lePemba. Umanyano we-European Union uthi uzaphathisa uzulu wakwelesyria ohlaselwe yimpi ngoncedo lokudla lokunye oluzaviza i-$650 million. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Ukuthethwa kwecala lokubulawa konsundu uGeorge Floyd lipholisa elimhlophe kungene kusuku lwesibili izolo. Abaphe ubufakazi bagoqela abathatha amavidiyo epolisa leli eselaxotshwa umsebenzi uDerek Chauvin ebandezele uFloyd ngedolo entanyeni waze waphela umoya. Omunye wabo ngowesifazana osebenza kugatsha olucitsha umlilo yena othi wacela ukungenela ukuze asize uFloyd lapho sokusobala ukuthi kasaphefumuli kuhle kodwa waliswa ngumsolwa lamanye amapolisa. Umfakazi lo wehlise izinyembezi esithi wahlukumezeka kakhulu ngokubona uFloyd esifa ngalindlela. Kufakaze njalo umntwana omncane lobabakazi wakhe oleminyaka elithumi lasishiyangalombili ongomunye wabathatha ividiyo yalesi sehlakalo. Labo bathe bezwa ubuhlungu obukhulu ngendlela umsolwa abulala ngayo uFloyd. Kodwa abatshutshisi bathi uFloyd wabulawa yisifo senhliziyo kanye lezidakamizwa abathi zafunyanwa emzimbeni wakhe. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Denmoyo.
Kulobufakazi obuqine kakhulu obukuma video abonwa umhlaba wonke jikelele ukuthi ngempela iphoyisa leli uShiveni yilona elambulalayo uGeorge Floyd ngokufaka idolo lakhe entanyeni yakhe for isikhathi esedlula 9 minutes ekhala ehlaba umkhosi ukuthi akakwanisi ukuphefumula. Kodwa sabona uShiveni eqhubeka efaka idolo entanyeni yakhe efake lezandla esikhwameni enganakeleli izikhalo zikaFloyd. So I think i-evidence le siyibonileyo ibi strong kakhulu lokuthi ijury layo mayikhangelisisa iyabona ukuthi hayi ngempela uFloyd wabulawa nguShiveni. I-defense kaShiveni yona izama ukwethesa icala kuFloyd ukuthi ngumuntu obethatha izidakamiswa and yizo ezenza ukuthi afe. I-defense I think i-weak kuleyo ndlela yokuthi izame ukuthi yona ifake i-blame kumufi without ibuya le compelling evidence. Njalo futhi bazama lokuthi bathi wayenza konke akufundiswa i-training yakhe. Kodwa siyazi ukuthi umbono lo awusoze uphumelele ngoba uchief wamaphoyisa uzotestify la njenge-witness and angiboni mina uchief wamapholisa evuma ukuthi i-training yabo iyavumela lokhu okwenziwa nguShiveni ukuthi angafaka idolo lakhe entanyeni yomuntu for isikhathi esidlula 9 minutes umuntu wakhona azagcine esifo. So i-case defense mina ngiyibona ngathi i-weaky kakhulu ngaleyo ndlela.
Phakathi kwabafakazi asebekhulumile yibaphi ongathi baphe ubufakazi obuqinileyo?
Mina ngingathi bonke nje ama-witness ubufakazi babo buqinile ngoba bakhuluma into abayibonayo and lama-video ayavumelana lendlela abayibona ngayo. Lo bhuti we-martial arts ngibonile amagqwetha kaShiveni ezama ukuthi enze ungathi yena waye-confrontational lamaphoyisa to a point ukuthi wadisturb amaphoyisa ukuthi benze umsebenzi wabo. Kodwa angiboni ukuthi into ezophumelela leyo kumajuri amabeyikhangelisisa. Masi siya kuma-witness, mina engibone engathi ubufakazi babo bebuqine kakhulu ngulo sisi lo owe-911 usisi lo owe-911 ngoba uDlayi wabona ukuthi into eyenzakala laphana akusiyo waze wagcina yena ngokwakhe efonela amanye amaphoyisa ukuthi sizani ereporta amanye amaphoyisa ukuthi into eyenzakala laphana angiyiboni isenzakala kahle. Ngibona ubufakazi bakhe buqine kakhulu ngoba kuyahambelana lolokhu okwenziwa ngulo bhuti we-martial arts laye wagcina efonela i-911 ukuthi into eyenzakala la angiboni ukuthi isemthethweni. And then omunye umfakazi ngibone engathi ufakazi wakhe bekuqinile yile ntombazana le eyiyona abathi ibisaseyi-minor under age ngesikhathi kusenzakala lokhu onguyena wathatha ividiyo leya eyagcina ibhodi umhlaba wonke. I think like ufakazi wakhe bekuqinile ngoba ube-emotional bekutshengisa ukuthi wayethukuthekile kakhulu and even just ukubona kusenzakala again bekuplayer ecourt kumenze wathukuthela njalo ngoba kuyabona ukuthi into yakhona izange imphathe kahle. And therefore I think ubufakazi wakhe buqinile ngoba la majura la yazobona ukuthi udaba lolu ngempela lwathukuthekisa abantu abaningi. And yibona nje engibona ngathi laye lo bhuti we-martial arts ngoba ubhuti we-martial arts at least utshengise ukuba le knowledge eyama-chokehold le nto ezifanaka lezi ukuthi yinto ayibona isenzakala ku-George Floyd.
Umnumzana Denmoyo uhlaziya ezombusazwe. Inhlupheko ehlabela kamnandi egqiba uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili.
umnanga kwa uti abafundi abahlala esikolo kuma boarding abasoze bavunyelwe uya ngekhaya ngekhefu lephasika eliqala ngolwesihlanu elemelika lithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe ebhule amalungelo oluntu kakhulu nyakenye. Uyaphambili ukuthoniswa kwecala lokubulawa konsundu wemelika lipholisa umnumzana George Floyd. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30 yimi uNtungamile.